lokhu kuza ngemva kokuba kumiswe umhlangano obekumele kubikelwe intatheli izindaba amagama alabo abakhethwe nguZulu. Abantu abakhulumele Studio 7 abakubandlaleli bathi kulokuxabana okumangalisayo ngamanye amabizo ethulelwe labo okumele bewahlolisise engakethulelwa uZulu. Le ngcwethi ezicumula ezombuthazo zithi kuyethusa ukwenzakala kumandla le-CCC okukhangelele ukuba lizabusa ilizwe leZimbabwe linganqoba kukhetho oluzayo. Zithi lizabusa njani uma lisehluleka ukuqhuba ukhetho lwebandla leli. Umnumzana Praise Moyo, enye yengcwethi lezi ezimele, uthi okwenzakala kubandla leli kuveza ukuba kunzima ukuba i-CCC yenze intando kaZulu ngendlela ekhetha ngayo abameli bayo.
Khanya kuningi okungaphakathi okunganakuzwisiseki nokudonselana. Into engiyaziyo ukuthi bakhona abanye ababesafuna labo ukuthi kube nguzibani lozibani, ongabe ungayisikho okuyikho ufuna yini ngumphakathi. So mbona ingani yizinto ezingane zisaba hlupha zona lezo ukuthi bengakubamba njani ukuthi imvumela zakhona zihambelane lezifiso zabantu kanye lezifiso zabaphathi baleli qembu lombusazwe. So singazi, but sithembele ukuthini bazakhona ukuthi belixazulele udaba masinya bezisa abantu kuselesikhathi, kwenza ukuthi abantu bengalahli themba.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo, umnumzana Pritchard Ndlovu.
Kutriple C khathesi yikuthi abantu ababekumonzola labantu akade besele kuchamisa kune confusion ukuthi onguye ngubani. Kodwa into eyenzakalayo ukuthi ama-strongholds awe-MDC kaTsvangirai amaningi aphuma angena kule ekaMonzora. But khathesi ngenxa yokuthi uKhuphe usephenduka, bonke abantu labana sebephenduka loKhuphe futhi, but akade besele under uChamisa balokhe befuna ukuthi bona kuphungulwe bona ngoba bona they've loyal.
Kodwa umnumzana bekuzela gumbo ingcwethi kwezombusazwe esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kumele uZulu abekezele kulokho okwenziwa libandla le-CCC.
I-selection process le abayikhethileyo abantu be-CCC babuya ngenye indlela la yokukhetha abantu ehlukene yama-primary elections. Njalo yindlela eyayisetshenziswa vele e-Africa yokuthi kuthiwa i-communocratic approach, yokuthi i-community yiyo e-produce leader. Ulida kaproduswa ngabantu beproduswa phezulu ephi community. Phakathi kwabantu ababili yikho phela kule kuthiwa i-leadership ephathini. I-leadership sokumele ukuthi ithathe laba abantu abayi-2 bekhangele ama-skills aba-offer.
Ibandla le-CCC lithi luqhutshwa ngemfanelo uhlelo lwabo lokudinga abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi baza kwethula amagama abakhethwe nguZulu unsukana ezilandelayo.
Avela ke indawo zonke jikelele silokujabula kakhulu ngoba kobulawayo kontuthu zethunqa kuhambe kuhle eMathebeleni South, kuhambe kuhle eMathebeleni North, kuhambe kuhle kusele 1 A1 ngeCentral lapho baphuze kuna okuqalisa ngenxa yokuthi abantu bethu bebele nkinga. Silokuthokoza kakhulu ke ngamanye amaprovinsi onke jikelele emaninkalenzi baqedile. So namhla ngo-2 siqalise iprocess yethu e-verification ngenxa yokubana amabizo wonke sebhalwe phansi ukula bayibanominethiwe, kodwa kufanele ukuverify ukubana kungakhwitshwa i-nomination list omunye eshotile ngoba we have to verify amaforms wonke asayiniweyo.
Unkosikazi Ellen Chiriedenga obona ngokhetho kubandla leli uyakusekela lokhu.
Uhlelo lokunominate ama-candidates luhambe kuhle and sesikhathesi i-commission yethu, independent commission yethu, ikuhlelo elokuthola ama-reports avela ekuma-province ukuthi yibaphi abantu abanominatiweyo kumbe laba abakhethiweyo ukuthi babe ngabameli. So khathesi babasakhanya basahlozisisa ukubona ukuthi yiwaphi amabizo aphumileyo, njalo bazasitshela be-announce kuZulu besebesitshela ukuthi bangaki abantu abakhethiwe kuzigaba ezithiyeneyo ezelizwe.
Kodwa ilunga ledalele ZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi kusobala ukuba akulantando kaZulu ku-CCC.
Njengoba sibonile emavikini adlulileyo kube lama-primary elections lapho wonke umuntu olilunga lezanu PF abephatheka khona eparticipator evotela icandidate ayifunayo. Lokho kwenza umsebenzi ube lula ngaso kuphuma icandidate eyodwa ngoba wonke umuntu uyabesazi ukuthi hayi ithuba ngaliphiwa. Ithuba lokukhetho wami ngaliphiwa. Mayengenile kuhle, mayengasangenanga kuhle lakho. Sesasebenza ngalo ongenileyo. Yikho ukuqakatheka kokuba lama structures mali inhlanganiso enkulu njengezana uPF. Lokho esikubona ku Triple C ha inqabangqoza buti inqabangqoza
ibandla le Citizens Coalition for Change lonyaka kalenzanga ukhetho lama primaries li city kumele uzulu wakhetha abazalimela ukhetho oluzayo. Ngimele i 27 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.